Izakhamizi eziqoqelwa umsakazo we-Studio 7 zithi ukugcwala kwabantu abasuka kwezinye indawo kudala ukuthi zingatholi inzuzo eneleyo ngoba intengo yamachimbi igcina isiba phansi. Umnumzana Love Moncube wayizakhamuzi eMatobo uthi lanxa amachimbi amaningi esigabeni sakibo abatholi inzuzo yokuziphilisa ngawo.
Amachimbi lonyaka uNkulunkulu usiphile, usiphile impela kakhulu. Ukuba buhlungu nje ngama-buyers, ngoba ama-buyers kathengi ayathatha. Ibhakethi, uthola ibhakethi kuthiwa yi-300, abanye bathi ama-250, i-20 litre ibhakethi. Abanye ngabathengisela abantu izimpuphu ngamabhakethi amabili, ama-20 litre. So hayi, indlela esiyibonileyo ukuthi siyakhuthuzwa mpela.
Umnumzana Colin Ngwenya ethine isakhamuzi seMatobo phansi kwenduna uFuyane la uthi njengabahlali balapho kulamachimbi khona kumele bathole inzuzo yokuziphilisa lemuli zabo.
Akubhenefithi labo bantu abahleli kuleyo ndawo. Kuze lathi phela senelise ukuthengela abantwana ama-infomu, senelise ukubhadala i-school fees ngoba siyakwazi ukuthi imisebenzi kayikho eZimbabwe. Khonokho okuvukileyo yikho esinamathela kikho ukuthi kusincedise empilweni. Njengoba nje abantu sebegolile, asithini thina abantu siqalele imali engaka ukuzithenga amachimbi. Kungabuyi nje umuntu afika arobha abantu ngoba ekwazi ukuthi abantu basendlaleni.
Ngalokho uthi njengezakhamizi sebethethe isinqumo sokuvimba abantu bokuza ukuzogola amachimbi esigabeni sabo.
Umthetho esawubekayo enduneni nabosobhuku bewugcina lowo mthetho ezigabeni zawo ukuthi akekho umuntu ozobuya evela kwezinye izigaba ezokwadobha lawo machimbi sebesenza amatende egangeni besona beshaye deforestation besenza izinto eziningi ezingaqondakaleyo.
Umnumzana Colin Spanda olwela ukulondolozwa kwezemvelo uthi abantu bokuza bathiya bechaphaze ezemvelo.
Abanye sebefuna ukuthi bagamule zona izihlahla zona ezi baziwise bawathathele phansi okuyikho okusala kuchiye umhlaba wethu usegcekeni. Kanti lanxa lezi zihlahla zizaganyulwa, kanti kusasa wona amachimbi akhona azakudlana azavela ngapi? Ziyaganyulwa namhlanje, iphani vele kuze likhule isihlahla esingafuna bo-50 years ukuthi likhule livuthwe. So nxa ziganyulwa ziphela, amachimbi asozabe khona futhi. So lokho ukuthi sokulabantu ababuyayo bechaphaza ezemvelo yikuthi kabajayelanga lezi zinto.
Indawo ebezivame ukuba lamachimbi amaningi ezibalisa iTimber Farm kanye leColumbon phansi kweGwanda katholanga amachimbi lonyaka. Umqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda uthi khona imithetho esabunjwa ezaphawulwa ukugolwa kwamachimbi.
Ama-bylaws ethu a-updated asamelele nje ukuthi apasiswe ngokugazethwa, so angaba khona mhlawumbe kuzasiphathisa ekuthini kuregulethwe ukuhavestwa kwamachimbi ku-district yethu yeGwanda.
OZulu emaNdebeleni uthi nxa engagola la machimbi engaphazanyiswa ngabantu bokuza ulakho ukuthi aziphilise lemuli. Ngasikhathi sini elandela isiqondiso zokulondoloza imvelo ukuze lo mnyaka olandelayo enelise ukuziphilisa ngawo amachimbi. Nimele umsakazo we-Studio 7 nisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.